Ya kungakhulunywa kuthiwe abasakhulayo abaseke ngezani phe kodwa njengoba landi kunanzelele ukuthi ayisikho ukuthi ukwenza lokho kwasangishinwa iparty ukuthi iparty yathuma abantu ukuthi benze njalo. Cabe kungabantu nje kufana ukuthi abasekeli benguqu abebandlela ithile lenguqu bayenze lokho lalokho kodwa ayisikho ukuthi singathi ibandla yile elithume abantu ukuthi bayenze njalo hhayi. Siyakwazi ukubana indaba edanisayo ngakho abantu isikhathi esiningi balakho ukuthi bangadana basuke bayenze lezinye izinto ezinjengazonezo kodwa ngokwazi kwamashi ibandla ngazake lithi lithuma abantu ukuthi bayekwenza khonokho.
Kodwa-ke nxa sikhangele ukubana bakhona kade kuthiwa bebegqoke impahla yebandla lezanu PF njalo beyenza lama slogan ezanu PF ngakusitshondo.
Ye izanu PF yilo ibandla elinabasekeli abaningi ngathi umuntu wonke imajority vele usekela lonelo bandla yikho inhlasisa lapho ukuthi baye bangavesekela leli bandla kodwa ayisikho ukuthi lokho ukwenza ngokubona kwami bathunywe yiphatha ukuthi hamba ngiye kwenza lokho ngoba izinto ezinjengazo nezo nxa kule nto kumele ilungisiswe chaze kumele kusebenze amapholisa ayalungisiswa ikhonsithi ye ngabasekeli bebandla ngenxa yokuthi vele imajority abantu abaningi yibo abasekeli bebandla lelo.